vele imele yase sikesigabeni sokuthi ilulumise loludaba okukhulu ukuthi imali isisu iyashota phela kuleli lizwe sebezama ukuthi besise imali ezisipendwa emazweni engaphansi so yikho okuzaphusha ukuthi umongameli waleli lizwe akhulumisane leRussia ukuze impi leyo iphele ngoba izindleko zakhona zibe seziphezulu okuzahlupha ukuthi iphedwa njani iUkraine izosala injani izosala ilizwe elibambeneyo kumbe kulo mhlaba omningi abazowuluza uthathwe iRussia yikho lapho kuzoba neproblem khona ngoba ngokuma kwezinto kathesi angibona ukuthi iRussia izabuyekethisa umhlaba lo esiwuthethe
kodwa ubona zami bangakhulumisana umlotha yini kumbe lapha akulalutho imelekeza lwenza ngikhuluma nje
hayi mina ngibona ngani iRussia la isifike esigabeni sokuthi iqede impi leyo iphume kuyo ngoba nayo eyayicabanga ukuthi izakwenza akwenzakalanga yayicabanga ukuthi izotake over ilizwe kalula kodwa ke akusayenzakalanga silahlekelwe ngabantu abaningi kakhulu lezikhali angithi manje isincediswa ngabo-North Korea lapha so nayo ukuthi impi iphele isisiya kufuna kodwa-ke njengoba akulalizwe lufuna ukuyangiswa so angeke liphombe ukuyeka nje kanjalo
ye ngase sibona-ke ele-Ukraine lingavuma yini ukuthi lilahlekelwa ngumhlaba kumbe liyabheja lisithi hhayi lokho akusoze kubonakala
hhayi ngokubona kwami ngibona ukuthi abakhokheli be-Europe i-Europe ezancedisa-ke ukuthi either uZelensky uyavuma ukuthi noma isinqumo esizaphuma phakathi kwemelika leRussia singamphathi kahle asivume kumbe angasivume ngoba i-Europe nxa ilisekela kuzalwisa esiya phambili.